Soku isika disendaba ku VOA Njebele.
Siyabonga Tsanono Kawande. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 4 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba we High Court usususe udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba umkhokheli webandla leZANU-PF kuluhlu lwendaba ezimele zingene enkundleni.
Ethi lonke besala besibona abathandi nami oJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU-PF baphomba ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonze.
Ingubona abakhokheli belushukela kupresident usiya kubasekeli bakhe usiya ku-national chairman usiya ku-center for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lodlame.
Kodwa bona abeZANU-PF bathi abasola inkokheli yabo abazilutho.
Uyafuna sithangela omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuselakala kwe-transport aluthwani omama abathatha amabhasi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwentengo yazo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF kuluhlu lwendaba ebezimele zingene enkundleni. Lolu daba belukhangelelwe ukuqala ukuthoniswa izolo. Umholi wabehluli uJustice Mary Zimba Dube wesule lolu daba esithi kuzamele isicelo sikamnumzana Goodson Nguni othi ufuna ukuvikela Mnangagwa siqale sihluzwe. Udaba lukaNguni lusemthethwandaba weSupreme Court lapho oluhluzwa khona ukuthi uNguni ulalo na ilungelo lokupha ubufakazi obuphikisa obuka Msengezi kumbe lulahlwe njengalokhu okufunwa nguye uMsengezi. Kusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU-PF baphonga ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonze. Uthi lokhu bakwenza ngesikhathi sikaMgabe sebephindile njalo kusikhathi sikaMnangagwa. UMafasibanda uphe njengesibonelo abomnumzana Joseph Chuma loBelieve Gawule athi la kundaba ezifana lokuthiswa kwendlu kamnumzana Saibet Musengezi webandla leZANU-PF kabasoli lesi sehlakalo. Ake sizwe imbono kamnumzana Mafasibanda.
Ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba edilonke besala besibona abathandi nami oJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhu bedefend amanyala wonala kusasa bangavele bambone sedliwe Mnangagwa bazadefend omunye ngabantu abaphonga ukukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula. Siyamangala abantu besintwini abafana nalo babu Joseph Chuma ozasapota yonke into nomimbi enefundile zisithi njalo ngumntana umntana nomfundisi. UChuma wayebamba abantu bakaNkulunkulu abadala bayatsho bathi makaza izizali. Lokhu laye uChuma ufanele kukhondeme lo babu Gawule umfowethu bafanele bakukhondeme. Uma bengabantu sibili bathi ba resign kuZANU-PF laba majaha uJoseph chuma litopili zikaule isobo zami ni abatela sivili through studio 7 uta hai abarizaini babuye bantwini mwaba abakukuluma nisobo zonge ku studio 7 kuzondisa bantu kota wabona laba basala kona every 50 meters yongo kaule lama nwaba echolocho aenzi wa mkazi 50 meters ilingwaba kutu wabona bantu besenze ndi isobo zami kaule to chuma chianini loku sobu ya nisati ya bongo.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma oqanjwe nguMafasibanda sambuza ukuthi uthini ngembono le.
Uyadanisa kakhulu ukuzwa indoda engihlonipha kakhulu nje ekhuluma into ezinjalo mayelana ngami njalo futhi mayelana la ngephathi yethu iZanu PF. Ujaha usebenze lo owelomonakala wendlu kuyinto ebuhlungu kakhulu okunye ngokuthi thina lathi kuZanu PF siyamzela ubuhlungu njengesizalwane salapha eZimbabwe ngalesi senzakalo njalo futhi kulesi fiso sokuthi abacwayisisayo amapolisa bacwayisise kuhle kutholakala ukubana lo mlilo uvele ngabe kutheni kuhambe njani. Angazi why abantu befuna ukuhlala begijimela ukuthi bona ngoba le nto eyonakeleyo bahle begcone buzana uPF wesongathwa yithi esiyabe senze leso senzo ngoba ungazibuza ukuthi bona kuyini ivalue kaSabeth yithi elisingayenza ukuthi bona size simbhombe kumbe simtshisele indlu kuyini oqathekile kakhulu ukudlula okwaba bomafa endiyana okudlula okwaba bojamisa endiyana okudlula okwaba botendayibithi endiyana okudlula okwamama uThokozani Khuphe njana ngabaqamba bonke bebaningi size siyotshisela yena sishiye laba sibili ukuthi bona yibo sibili abangathi mhlawumbe bayazama ukunikinisa ibandla kodwa ngenxa yokuthi thina we are very democratic bazihambela bekhululekile bangena emizini bekhambela bekhululekile sesingathiselani pho umuzi kaSabeth. Lokho kufuna ukuthi sibe sober about it singakavula umlomo sikhangelisise sidinge abamele bexwayisi sibakwenze konokho abomthetho phela kuphume impumela ezwakalayo lebambekayo ukuthi kuyini okwenzekeleyo njalo kwenziwe ngani sathobani ngoba kuningi okungayenzakala la. You can put ama-theories amaningi ungathi mhlawumbe nguzivalibanothengi kodwa into eqakathekileyo asitholeni ukubana kuyini kahle kahle okwenzakeleyo kujaha lo ngoba siyo nto esiyikhwabitha ukuthi nokuzana PF asiyo bandla elikhwabitha udlakela. We don't do that. Yebo bengaba khona abanye abantu abangakwenza khona kana becashike ngaphansi kwebizo leZanu PF just as much as bekhona abakwenzayo even la kuMDC that is iTCC kodwa kangibona ukuthi iTCC layo iyaphawula ukuthi abantu abahambe benza udlame kodwa kuyatholakala ukuthi abanye abantu kwapha bengakwenza khonoko akungabike yinto edefiner iTCC ngenxa yokuthi kona uMafa yedwa sedobha isitina wajikijena akumelanga kube njalo kumele uMafa azithwalele isiphambano sakhe njengoMafa hathi ubana kugconwe ibandla lakhe LACCC lapho ayabe ekhona khona. Lokho okuningi okunye ongabe ukhulunywa umunye lomunye ule mvumo ukuthi akhulume umbono wakhe kodwa njengoba ngithilo mina thina njengebandla leZanu PF asivumalani lolo dlame yingibona abakhokheli bethu kusukela kupresident kusiya kubasekeli bakhe kusiya kunational chairman kusiya kusuper for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lo dlame asifuni abantu abahlukuluzwayo abantu kabancinwe kuhle bekhonyiswe kuhle nxa sifuna amavoti.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZanu PF. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwembadalo yayo. Okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, uthi ukuvinjwa kwezimota ezingayisizo zenkampani yeZupco ukuthi zisebenze kubangela ukuthi izakhamizi zehluleke ukufinyelela indawo eziqakathekileyo ezifana lenkamba zamapholisa, izibhedlela, lamahofisi kahulumende. UNdlovu utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isixoxisane leziphathamandla ezibona ngalolu daba ukuze kulungisiswe lolu hlupho.
Okokuqala vele ukuthi oziyokhoka bakho emakhaya kakhulu. Uyafumana ukuthi indawo enjengelupane iyabe isuka elupane lenta edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotholo lapho kuhambeka khona kulomgwaqo o-right khona kulethara. Kuthi lapho kulemgwaqo enzima engahambekiyo kwavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu oziukhobazeleka bakho. Kukanti lakhonapho khona kuhamba khona edotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengelamali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabantu abahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi. Khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu? Babesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Ibhizinisi enkulu yenzi iwa elupane edolobheni lelupane center. Kungabe kungabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya, izintutshwana. So abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala elupane center, ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeselupane center. Bafuna ukuya ema-ofisini, kungabe kuyikuthatha ama-passport, kungabe kuyikuvakathela ama-ofisi e-social welfare kumbe uye emapholiseni nxa besebele ngxaki kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate, ukuzothatha ama-death certificate. Konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane. Kungakho abantu babefika besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane. Abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowoda impahla zabo khonapha elupane, abanye ngabazozithengisa iindida zabo ababezilime khona ngalo emakhaya. Imakethe ikhona lapha elupane ethi abathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza xa sokubuya endabeni ze-transport ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye iindawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Ufumane ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngama-30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikili?
Lalezo nqola sebesehluleka lokuthi bazimanethe emakhaya nxa ungasela amathaya. Ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenge amathaya kuba nzima. Abanye bavele lezifuyo kazisekho, fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi, ngokusweleka kwamadlelo. So obabhemu bokudonsisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho. Kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola, abalutshwana babuya ngawo amabhasikili. Angeke sathi bonke abantu bawenza khonokho. Ikakhulu nasikhangele omama, yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport. Balutshwana omama abadada amabhasikili.
Kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi?
Sikubambe kakhulu khona lokho, sakubamba kakhulu, sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khonapha elupane. Sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi.
Lo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende ubikwa esithi kakalungisisi umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho phansi kwenkampani ye-ZUPCO baqalise ukusebenza, njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimoto ezithwala abantu andubana basebenze. okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ingcwethi zempilakahle zicebisa uZulu ukuthi alimuke ukuthisa kwelanga okukhona lezinsuku ngoba kungadala ingozi ezithiyeneyo. Leli phephandaba lithi imota zilakho kudubuka amavili njalo uZulu kumele anathe amanzi amaningi ngoba ilanga lilakho ukugulisa umuntu nxa enganathi amanzi aneleyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi igqwetha le-Harare uMnumzana Phineas Ngaraba ugwetshelwe ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilitshumi ngemva kokutholakala elecala lokuntshontsha imali engamadola emelika azinkulungwane ezilitshumi lantathu 13,500 eyayiyimbadalo yendlu yomunye owayecele ukuthi amthengisele indlu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bonani basaka ze-Studio 7 yalibingelela nelisethulela indaba ezimnandi indaba zeqiniso nibe sembingelela kakhulu ibandla le-Yellow Movement ibandla labantu ngithi sikumanele redyesta kuvota badala thina sesaredyesta ngoba khayelani no-Grade 7 sebebhadala malini so izani ngabuyela 5 years zonke leyibusa badala abantwana bafunda grade 1 to 6 behlale phansi lamatitsha abevele engasafundisi ngoba evele engahola imali yakhona iyabe ingasathengi khathesi campaign yalingezeleka imali zamatitsha ikwasiza zithatha lezo mali after ama-campaign sebebavotele sokumele ukuthi siyifundizane 42 years lokhu ungayifundizane u-PF yabungonja njalo le gugurawundi yona le sikhuluma ngayo ukuze bevothe ukuthi siwuvotelele umbuso ukuphuma umbuso lo sivoteleni ibandla elisha ibandla labantu ibandla le-CCC funa ukuphendula ubabantu we-EFF le-Zimbabwe lo ubuzwa ngempi eyenzakale e-Ukraine usethatha izinto ze-Ukraine sefanisa le-CCC yethu kuyafanana ngamanga ayenziwa i-CCC iyathi nqaye lamarali besisithabezane bafike benza ukuthi thina sebesikhuluma iqiniso wena president siyakuhlonipha ungu-president kungela sikhulumele uthanda izinto so sicela ukuthi uhlukane lebandla le-CCC siyakubizela uprint ezomtshiya ukuthi i-CCC ayikhulumi nomuntu ongena Facebook ayikhulumi nomuntu owahluleka khona lokuvotela even ukhansil oyi-1 siyakubizela uprint ungazenzisa so sicela uhloniphe ibandla le-CCC asikhulumi manga thina sabe sikhuluma iprint into ezenzakala live yikubona amapholisa kaphendula ucingo nawo Studio 7 sesimtshelile ngoba kathatha ihlangothi abaphenduli la ma-message ukuthi beza ukuthi liqiniso ngengamanga so wena ngambelana le-CCC asoze kukwenzuke labantu vele ungathi ukuthi ligcwele ngaphi kodwa ungcwala kwenu kuyi-useless ligcwele ngomlomo kodwa lingelabantu hlukana nebandla le-CCC ube lesikhulumeli ngoba ungajali ukuzikhulumela ku-Studio 7 khuluma ibandla le-CCC uzathatha sibuhloniphi ngiyabona
sanini Studio 7 thanks abantu bakithi laba ngemathi south especially ematobo kwanda bantu sebetshayele amagodi bamelela imhlanyelo ekagajomba from the government surely can you support your family ungafida abantu abakungento zokumelela sokuthi wazanika inhlanyelo uzifide ngokumelela i-dependence syndrome le abantu asebenayo iyayangisa kini and this is why abantu beleke bevotela izanu ye-in ye-out after 5 years bavotele ngakuhlala ekhaya uthi sembesengitshayile amagodi vele indawo yokutshaya amagodi leyana i-stone age farming le kwakudala lokuya tshona ugebhala amagodi tshona ugobile ensimini lokuyana asondlela yakulima actually you guys should be crying for ama tractor ukuthi libe ngama tractor if you vote the right people in there ukuthi wena ungathi iminyanga yonke ukuthi imele i-government imele i-government yabona ingaphuma uzakwenzani awula plan B ufuna ukunikwa nenhlanyelo every year ubulokhu ufidwa what kind of people have we turned out to be ukuthi nxa singaphila ngokuthi siyabe sinikwa inhlanyelo uthi ngimelele sibe inkalakata yendoda elomfazi nabantwana uthi ngimelele inhlanyelo ukuthi i-government isiphuzile iphuzile i-government contract la wothi bimunika inhlanyelo kanti wena nxa usiba nabantwana uthembula i-government izabe ikusupply nenhlanyelo iminyaka yonke wena vela awufuni ukuzithengela that's very very bad thinking ikakhulu coming from abantu bakithi ngaba komthwalazi abazazi ukuthi bazintandane singaziphilisi njalo kuyayangisa lokhu liyasifaka abantu liyasifaka liyasehlisa ubuntu bethu utshona ukuthi ngimele inhlanyelo kuyayangisa
Studio 7 labalaleli yazi ngizwe esinye isimanga khonapha ndalele mbuka iv mpeki video ya mkona abantu abagangile inkalakatha zabantu abayizakhamuzi babuya bezopheka phezulu kwemizi yabantu bepheka phezulu kwemizi yabantu bengabatsheli ukubatshela bethi bona bathunyelwe ngunkanyezi unkanyezi lo ngumlimu noma ngumuntu into abangayiziyo ukuthi bathunywa ngumuntu obasebenzisa ukuganga bengabantu bese bezibona ukuthi yizigangi zona ngokwazo yonke into abayenzayo besithi ngokwezani uPF lokhu enye ifeka abakwazi ukuthi izanu lonyaka iyadliwa seyofuna ukuthi ithi idliwe izanu bese bedlile mbone ngani ingqondo yabi lapho hhayi asikho ukuthi baqinisile ukuthi izanu iyakwazi khonokho ufuna kuyo emahhofisi nezanu PF bayebuza abantu bezanu PF ukuthi yini yini elikwenzayo khonokho sizwe ngabo nxa besithi yibo ababathumayo ukuthi hambani liyethatha liyehluthuna indawo zabantu lifake labo abantu babo ababafunayo basuke edwaleni edwaleni kula bathatha amapulazi edwaleni namhla edwaleni sokutheni sebeqalisa ukubuya futhi ebhuqwini egusini ensuza futhi betshiya amapulazi abangenayo ukuze libone ukuthi shuwa shuwa abantu abadala izigange ezingaka uthithikela yesuka kibo khona eplan fesuswa yikuganga khonale ezofuna ukufunda yabo kuganga ngani bamtshaya kakhulu abafana mnayo basola abafana laba labo osamishi ngani babethe too much iziyelele zabadala lezi izithuthi ezinye ezimanisayo sebesiwonela isigawuke sidla imali zabantu sebenonile sebelemkhaba ngemali zabantu bethatha umhlabathi wethu esiwubhadalela irenti yemguzathini hayi bayangibhoaliyas
sanibonani mthwakazi sanibonani mthwakazi omswele tshona njani hayi siyatshona silokudana sizwa ubuhlungu njalo ngento esiyenziwa ngabo obhedi mfofu labo July Moro laba abathatha intuthuko yemathebheleland le development yonke yemathebheleland bayifaka ezisini zabo bahamba bayadevelop izisu zabo lemkhaba yabo thina abantu bakomthwakazi sisehlupheka kangaka okungangokuthi yibo abantu abasithengisayo esitshoneni bathi hhayi esindebeleni kurayithi akudingakali development bese bethatha leyo mali bayishirelane labangani babo abangamashona khonale ibuhlungu lento elisenza yona linabojulayi moyo labo obhedi mpopo kodwa lokhu elikwenzayo abantu bakomthwakazi libangcwaba bephila lisithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke lizolitshonela lani kusasa ilanga emini libalele libekwazi ukuthi okwenza uphiri lo bhanda beyamenza ngingakhohlwa khona lokhu siyalilokhu esilikhangele lihluleka lokukhulumela abantu bakomthwakazi ukuthi noma ivini ephalamende ivini 1D angeke ubazwe bekhuluma ngedevelopment yakomthwakazi kodwa bona bayadla bayasutha uzibuze ukuthi izipra yona le lezaphu babelitshiya khona lapho babelitshiyela ukuthi liyesithengisa na libe selisidla lodwa lisutha lithi lina limelela imathebhelelendi kanti lina liyasithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke sizohlala enhluphekweni kodwa kwelinye ilanga sizaphuma kuphela kule nhlupheko noma liyafuna kumba lifuna unkulunkulu ngoyokwazi
yebo 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 Studio 7 labalandeli bayo hayi okhulumayo lapha nguba kudube by bridge how bakithi ngiyadana kakhulu bengilalele manje khona manje nje namhla I think webe kungumhla ka 2 or so Sunday October ngisizwa uBilly Sigawule ekhuluma epolish umnangagwa emenza umuntu omuhle umnangagwa azana kwemuhle ungathathi inyoka ungayifaka lipstick uyifaka amagcobo anjani izali lokho inyoka umnangagwa sangake abe ngumuntu omuhle into yokuqala kumele uBilly Sigawule kumele akwazi khona lokho labo labantu abanjengochuma bona bayangisa nje ukuthi abantu bakithi kuyangisa ukuthi abantu bakithi abanjengokuBilly Sigawule labochuma shona bechaye babengama praise singers awebantu bezanu ukwedlula abanikazi bayo bonisa phela uGawule angakhohlwa ukuthi la ngesikhathi sikaMgabe belokho beMgabe belokho bempraise singers belokho bengama praise singers ngendlela efanayo so akatheso mnanga kwangasuka kungena omunye owabo wezanu bazabe kuzosebe sithena lo ngoyo se right lo odlulilese ayibona ukushothe vele ngokwabo aso bantu aba right ubona so kumele abantu babakhangele ngendlela enye ebalulekile kakhulu ngoba aso bantu abakhuluma into elokuzeni eliqiniso abantu abakhuluma ukuhlabela ingoma efunwa ngolo phethe
ngaleso ngalezo sikhathi ngoba umgaba bebemu protector na the same way eba protector mnanga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, abahlenga abawelwe yingozi bathi sebethole izidumbu zabantu abedlula ikhulu 103 ababulewe lizulu lesiphepho uHurricane Ian esigabeni seFlorida. Indawo eziningi zilokhu zilamanzi amaningi njalo kucatshangelwa ukuthi kungatholakala ezinye njalo izidumbu. Izolo umongameli Joe Biden uvakatshele kwezinye indawo ezitshaye izulu leli wathembisa ukuphathisa bonke abathintwe ingozi yezulu leli. Sixoxele sivalane seZimbabwe esihlala eFlorida umnumzana Tamburai Kwekwerere.
Hayi umumo usubuyele esikhathini sesensuku zonke nje, hayi ilanga umumo womphakathi, hayi ilanga selikhona, hayi izulu alisani, isidlulile ilokhu zeli uHurricane Ian lo, hayi usedlulile njengesukwini nje, hayi engadlula nje. So sokusala khonoko nje ukuthi sokulwisana lokulungisisa ukuthi indawo eziyabe ziphazanyiswe lizulu leli, amapholi amagetsi awayo, izindlu ezagcwala amanzi, khonokho nje yiyo nje into ejwayelekileyo eyenzakalayo. Yikho sokukhona, yiwumsebenzi wesukhona. Hayi kodwa yini uLokhuzeni uHurricane Ian, hayi kasekho nje, hayi iFlorida sesekubuyele endaweni khonokho nje okwamalanga wonke.
Siyabona ukuthi izulu leli lingakani uhulumende wayexwayise abantu ukuthi basuke ezindlini, lina kungani lalingasukanga ngesikhathi lisina lelizwe?
Ye, ukuphuma kwabantu ukuthi khona abantu basuke endaweni baye ngapha, into eyenzakalayo ukuthi khona kuyabe kutshengiswa laphana kuLokhuzeni kuma-weather forecast ukuthi iHurricane ihamba iya ngapi, izakuya ngapi, izachaya ngapi, lapho izachaya kanje, lapho izachaya kanje. Laba baseduze leLokhuzeni lolwandle kubo-Fort Myers lezinye indawo ngale, ye hayi ngale into ziyabe zingamanga kuhle sibili ngoba nxa echaya manzi indawo ziyaLokhuzeni kuba kubi sibili. Ngale kuleziyana ndawo hayi abantu nxa kuthiwa bayasuka bayasuka sibili, iliqiniso. Kodwa ke nxa usubuya ngaphezulu ngapha lapho esikhona thina kuyabe kungela ukuthi kuthiwa sukani kumbe liye ngapi liye ngapi, kusekusiya ngokuthi khona lapho endaweni ohlala khona kuyabe kuyini okuzahlupha khona. Njengalapho mina enhlala khona, into ehluphileyo ayisiyo uLokhuzeni ukutshaya kukaHurricane sibili sibili, into ehluphileyo ngamanzi abebuthana-ke kwasekusithi khona isidlulile yona iHurricane, amanzi lawana yiwo akade sigcwala-ke endaweni ezindlini endaweni, and ayisiko ukuthi khona sithi iFlorida yonke nje, kuya ngokuthi endaweni nje lapha nendaweni lapha nendaweni. So ukuthi abantu basuke, abantu basukume baphume endaweni, kuya ngokuthi khona kuhlalwa ngapi, njalo lokuthi khona nxa bekhangela ukuthi khona izachaya kanjani iHurricane yakhona. La usibona-ke ukuthi khona hayi thina lapha, hayi lapha singapha singasinda, ngoba khona ukuthi umuntu uphume usuke emzini endlini ayisonto elula, ayisonto elula.
Lo ke ngumnumzana Tamrai Kwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, sona esitshawe kakhulu lizulu likaHurricane Ian. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla leZANU PF kuluhlu lwamacala okumele athethwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU PF baphunga ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.